isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibi kakhulu, ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngoncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZANU-PF vele iseva iphila ngakho khonokho ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini babathuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazwe onke nje amanye jikelele ahlasele lubhubhane lwe-coronavirus. Kulezinto ezithize ezivumelekayo, kulezinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment omunye lomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye omunye umuntu uyezwa umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right eyomunye umuntu. Lathi nje siZANU-PF nxa silento esinukwenza, sinomhlanga esinukwenza, siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule. Le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
So nxa sikhangela ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani nxa kuthi lingazama ukwenza imhlangano liyabotshwa.
Uyakhuluma uthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelelayo ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapolisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungcwatshwa kudimimbi, abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizewastopha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla limthwala ze-Public Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badojwa emgwaqweni kuthiwa bafakwa ngemamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-Trump upcharges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu-PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these Trump upcharges, ngisiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajeli akithi a-overcrowded, uyivikela kanjani i-corona? Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi bebotshelwa into abangazaziyo uhulumeni weZANU-PF. Okusho ukuthi iZANU isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu, ithemba ukuthi abantu baseze batshengisele ngoba ibisicatsha ngemva kwe-corona.
Thuma, ukuya phambili kumele kwenziweni?
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ubana impilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthwakazi, baningi abantu abaku-MDC, ozapha labanye, abangakaze bebona umnyango we-police station, abangakaze bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo, bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho-ke nxa bekwenza nje kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ukubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule, uyakubamba vele. Kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Fuyane qiba khonapho baba.
Okusikhathazayo ukuthi amalunga ethu abotshwe ngemva kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalolunye ngecala lentaba zinduna. Kuthiwa bebebaleka, kodwa amafoni abo abe-oni, behlala e-oni isikhathi sonke, i-government ibingabadingi. Yebo, isikhathi se-COVID, kodwa isibadinga manje, ngoba isihambeka yokuhlala phansi iyapheka, isebenzisa ama-citizen ukupheka amacala engekhoyo. Ithi u-Ambrose utshontshelwe ilayisensi yombhobho, utshontshelwe i-$14,500. Esikhathini esiningi vele izinto sizenza within the limit yomthetho, kodwa kulokhu kusimangazile ngempela ukuthi ethethe ebotshiwe sifike ekhoti uthole ukuthi kusalinde ama seniors futhi ama popular awasekho yini ama seniors ukuthi akhangele icala lomuntu ibandla elibusayo lizodwenza i-corona lemithetho ye-pandemic ukuthi senqabela ukukhankasa ukantweni sebenzisa konke labo ZBC lama newspaper ngokwayo izobe ikwazi ukufinyelela ebantwini thina singazama ukufinyelela ebantwini ngezikhathi loba sizame ukuthengisela ngezikhalazo esilazo sizobe sibona
utho mama mfutshane
njengoba ngithilo maphambilini okuqakathekileyo yikubana sonke nxa siphila sikhankasa sisenzani asikwenzeni within the laws silandela imithetho ekhona uzabona ukulanda ezasiphica kodwa singenza lokwana okuziqoqoda umahlafuni etshingama e-church ethembinkani hhayi umfundisi uzawuxotsha uzawutshela uphuma phandle uqeda ithingama yakho thina sifumayele phakathi ngako.